Yeyisikolwa njalo ngoba sokusetshenziswa lama numbers abantu akade besiza latshwa lawo sesiyaphansi kakhulu and indaba zabantu labo akade besilakala ngawo akusela kade sekulamalanga athe.
Izitishi ezidubukileyo ukuselakala kwamanzi sokunjani?
Engakukhuluma kakhulu yindaba yokuthi indawo akade zidubuka ezamaswa sizame kakhulu sibambisana layo uhulumende lesikhathili ukuthi sivale lezo ndawo. I-concentration yethu i-manpower kade sihambisa kulezo ndawo okade kuvame lowo mkhuhlane. Kutshengisa ukuthi kathesi lezo ndawo lazo sele risk engazathi sibe phansi ngendaba yokuvalwa kwamasuwa kade beste. Kodwa endaweni zamanzi sizama ukufaka ama-tank njengoba usazi ukuthi ama-pipe angasithathela ngaba yi-eling singayithi i-long time process. Kodwa oyokufaka ama-temporary measure la anama-10,000 liter tanks lama-5,000 liter tanks endaweni lezo kade zivame umkhuhlane lo ukwenzela ukuthi abantu bathole amanzi a-right angafakwa umuthi kalula ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungayi phambili.
Kodwa amatanka lawo asekhona yini njalo azafakwa nini?
Right, amanye amatanka la vele sekhona kwezinye indawo lokuthi futhi okuncede khonokho yikuthi abantu labo i-awareness eyokwazi ukuthi umkhuhlane okhona ubanjwa kanje lokho okunye oku bayethe futhi ukuthi kuhambe ise umkhuhlane lawo phansi. Ama-centers alokhu ekhona plus aza kuba elokho ekhona until size sifike leso sikhathi esesibona ukuthi hayi kade sesokungazasukurayithi. And the plus indawo ezimeja zangikhona ezinjengo-Beatrice hospital yethu ivuliwe ukuthi ikhangela labo bantu isikhathi sonke. Lalawa amanye akade khona kubo Glenview kukhona lakathi esikwelindele ukuthi amasenta la abe ekhona ekhangelane nabanye abangacina bebonakala ukuthi sibebanjwe labo yini noma ukuthi kutshengisa ungazathi ngumkhuhlane yonowo yini.
Engabe maningi yini amalokishi khona ngapho eHarare alokhu engalamanzi njalo kuyini
kwenza? Right, amalokishi angelamanzi ye akhona ngakhangela khonapha kimi ukuthi baresekwa kulezinye indawo ezingakaphumi amanzi ngendaba yokuthi ama-resources yethu ngendaba yokuthenga amapipe afunakalayo ama-resources emali malutshwane sisakhangelana nako sinceda nalo nkulumende sicela futhi kuhulumende ukuthi asincede njenge-council ukuthi sithenge lawo mapipe ukwenzela ukuthi la lezo ndawo lazo zingagcini sezithola lokuhlala. I-awareness siyifake kakhulu ukwenzela ukuthi umuntu naye nabo baqaphele ukuthi bangenza lokhu otherwise kungagcina sokusithela lowo mkhuhlane. Ngoba indawo zamanzi njengoba kade ngithilo kunezinye indawo kade vele zinesikhathi zingaphumi amanzi njengamabhuku. Kodwa sizama ukuthi ngesikhatshanyana i-100 days ezafakwa ngumeya zibambe lezo ndawo.
Sibonile njalo ukuthi isikolo se-Glenview sesivuliwe. Lisuthisekile ngalokho ukuthi ngempela akusela ngozi enkulu njengakuqala.
Sisuthisekile, hayi kusuthiseka kuphela lokufaka amehlo ethu elokhu ekhangele kakhulu ukwenzela ukuthi sibe protection eza kuba khona endaweni yoneyo ukuthi sibone ukuthi kungalo lama-science ukuthi siphangisele ukuthi sithini sikuvalele.